Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo ziku 29 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kambe owayengusikomiti wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa wayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi.
Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwa ngobantu uMajonga wayephila phakathi kwabantu engakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye uMnangagwa endabeni le nangosokuthutsha ke lali ekaChihuri.
Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo akula ngitsho loyedwa otholakale elalo.
Bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu and amanamba nawo eZimbabwe aya phezulu ukuthi baselayo icapacity yokuthi bahlole abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngusikomitsho wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa owayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi. UChihuri wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngomnyaka ka-2017 usehlala kwele South Africa. Wethule linsinda bayiphendule kumaphephandaba akhe asedale lomthethwandaba eHarare lapho aphikisa ukuthathelwa inotho yakhe yisizwe esimethesa icala lenkohlakalo. UChihuri wayeleminyaka engamachumi amabili lantathu, uMnangagwa yena eleminyaka engamachumi amathathu lambili. Kusenzakala lokhu uthi uMnangagwa wazama ukuthi unkosikazi kaChihuri akhuphe isisu kodwa kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Engxenye kungaba lenhlansanyana iqiniso ngoba yinto angazakaphongukuyibumba nje. Kukhanya liqhubu abelokhu elithwele esukela khona le emuva. Ngoba sesike samuzwa ekhala ngokuthi yena labanye laborugare gumbo bake bavalelwa emgodini bephikisa nalabo uMnangagwa laba. Ye, enxenye ngaba leqiniso elithize lanxa nje kumangalisa ukuthi kambe kulo muntu ongathathela omunye intombi esizithwele. Kodwa phela kwakusempini, okunye kwakhona vele akuzwakali kahle. Kodwa ye, kungaba liqiniso lanxa kodwa ekhuluma into engayisiyo. Kodwa hayi, thina abanye sibona ngathi ngokwenza kwakhe nalundoda lo, hayi kungaba lenhlansanyana yeqiniso.
Sesike sizwa udaba olufana lalona lolu lapho okuthiwa khona uMnangagwa waphosa omunye undoda owaye thandana la lolumunyu sisi ayithandana la yena uMnangagwa. Kunga kuhamba njani lapha nqa ukhangana?
Nqa kuliqiniso lokutshengisela ukuthi ukhokheli bakhe hayi abutshengiseli isimilo somuntu ongaphatha ilizwe. Ngobana kwenza abantu bazibuza ukuthi kambe uziphatha njani, uzibamba njani. Enxenye lalaba abasebenza laye eduzane laye abalaqiniso lokuthi la makhosikazi kabo abo nxa ephansi kwakhe avikeleke okungakanani. Umkhokheli ongumkhokheli kumele azame ukuthi aqonde nta abe yisibonelo ilizwe lonke lomhlaba wonke. Kodwa ngabe lokhu kwamabala ukuthi wenzele ukulaloku abantu bagcina bengaselalaqiniso lawe bengasabi ukukhwabitho lobukhokheli bakho. Sebesithi ubukhokheli bakho lobu ngoba umuntu ongenasimilo, umuntu ongelambeko, umuntu ongahloniphiyo, umuntu ongaziphathiyo, umuntu owenza ukuthi emphakathini abantu banxa bemkhana bathi layelo, layelo.
Nxa kuliqiniso lokhu kungakutshengisa ubukhokheli obunjani obukamnumzana umongameli uMnangagwa?
leyo indaba eyenzakala lapha ekhaya sesithole uzibuse undoda lo wathiwa uMajonga nguye sizokuthiwa kwathiwa akakhethe phakathi kokuhlala phezu kwesitofu esibomvu ngokushisa kumbe iqe ngefastela. Ngibona lo muyi umgaba wakwayithinta nale indaba xa ngaphamazi ngaba nguye kumbe kungaba ngumkakhe ngikamgaba uGrace. Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngobantu uMajonga wayephila phakathi kwabantu ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye umnankagwa endabeni le. Nanku sokuthutsha-ke la le ekaChiwuri, indaba lezi ziyahambelana ngoba naku kunezidwaba phela lapha, njalo izidwaba zakhona zikhanya yena lo ndoda ziyama kuye kumbe ufuna ukuthatha ngodli kumbe indoda elodlame nxa sekubuya kubomama.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Kose amkhulu amahlanu abafelwe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho loyedwa otholakale elalo. Lokhu befika phose amakhulu ayisithupha 567 abale gcikwane le-coronavirus elizweni, kuthi asebesindile sebesedlula ikhulu elilodwa namashumi amane lambili 142. Iningi labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngabavela kwele-South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,413. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-coronavirus seyibulala. Seyibulala kakhulu especially la eSouth Africa. Siyabona ukuthi kuyabanda kulamalanga kulomqando. So iCorona kukhanya yikho seyibamba abantu kakhulu. Sibona ukuthi seyibamba more than 1000 ngelanga. So izinto azimanga kahle. Njalo siyabona ukuthi ama border kavulwanga. So abantu kudala babuya la eSouth Africa kodwa abakwanisi ukuthi babuyele, kusho ukuthi impilo yabo isengozini. Izinto azimanga kahle kubantu baseZimbabwe. Njalo njenganamhlanje bengikhuluma ngomunye ubhuti oyilunga lethu, yena lomngani wakhe babanjwe yi-corona kodwa sebe right kwakatesi, but kuyasibonisa ukuthi hayi i-corona ikhona, i-corona ngumkhuhlane obulalayo.
Sizwa kuthiwa sebesala ukuhlola abantu ngoba akusela ndawo yokufaka abantu ababe bele gcikwane leli ele coronavirus. Kuliqiniso yini?
IZimbabwe ayizilungiselanga ukulwisana nomkhuhlane we-corona low. So siyabona ukuthi even ukuhlola umkhuhlane low bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu, and amanamba nawo eZimbabwe ayaphezulu ukuthi baselayo i-capacity yokuthi bahlole abantu. Siyawazi sonke ukuthi i-government yeZimbabwe ayilayo imali, so asazi ukuthi kuzogcina kwenzakalani. Ma ungelayo imali yakho yokuthi uhlolwe umkhuhlane we-coronavirus uzohlala okwesikhathi eside ungakatholi usizo.
Lina inhlanganiso yenu ikuhambisa njani lezi nsuku? Bakhona yini abalokhu becapha le mpahla besiya eZimbabwe?
Baba Gandhi, impahla siyachapha kodwa sisebenzisa ama-trucks ukuthi impahla zizicaphe. Ngoba ama-border kavulelwanga abantu bonke, asavulelwe ama-commercial vehicles kuphela kulama agents eBotswana kulama agents eSouth Africa kulama agents eZambia so ama agents lawo yiwawathengayo and then tunela impahla eZimbabwe so kusebenza kanjalo balinda nje izinto zawo baseZimbabwe and then ama agents athenge abode athenge bahambise impahla kuma transporters impahla ukuhamba ziyahamba.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanyamazo bethengisa elizweni eyi International Cross Border Traders Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Hello balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobele inkokheli esanda kugcotshwa eMalawi incwadi yokubatshayela ihlombe. UChamisa uphinde wancuma umthethwandaba walelo lizwe kunye lebutho elama loZulu ngesikhathi impumela yokhetho ize igenqulwe ngumthethwandaba. Iphephandaba leChronicle lithi abagula umkhuhlane wesihudo kobulawayo abayelatshwa isibhedlela sempilo sebefakwe bebodwa ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye abale mikhuhlane ehlukeneyo la leyabo. Sokubhubhe abantu abalithumi lambili bebulawa ngamanzi angcolileyo kutsho leli phephandaba. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Anbalaleli baka Studio 7 yalibingelela ngalesi sikhathi. Yimi ngigama lami ngukhuphe ngiyalapha eHomestead lapha eTuzana lapha. Yokuqala ngibona umuntu lokuzena umnangagwa. Ye ufaka ukakhipha idoti yakhe le yamabhondi noti lavela kusela ncedo lokhu. Akusavalwa kanika abantu amayusa kavisela amayusa endaweni yayo sokumehlule vele umdala kaphumule laye. Kuyakhokhoba vele kuyagugu emhlabeni ngawuthi ugugile sulokhu usadonisa lokhuyana udonise lokhuyana. Hhayi kaphumule umuntu omdala sokuyehlule bakithi. Hhayi hhayi ngoba sesaba le i-COVID leyo yesiyesabayo ebantwini. Hhayi khala ngabantu bona ababale COVID njengoba nalaba abale ababulawa izisu ukuthi ngawakhulu mende uyafaka phela ukudla njoba la kuyamehlula futhi abantu banabazi bafi babulawa indlala laba bale ababanjiswa kude kobulawayo. Siyacela uNkulunkulu angenele bakithi bakithi sihlobo zenkosi uNkulunkulu ngenela ebantwini bonke abagulayo ngalezi zikhathi abaleleyo. Hayi uNkulunkulu siyacela bakithi siyacela lesibhedlela bakithi elakho sokufuneka yona iyusa bayithatha ngapha abantu benkosi abasebenzisa lona udaka lolukhona. Ngiyabonga seBotswana mina lapha eRamutswa. Ngiyabonga balaleli bonke elilaleleyo ngiyalibingelela lonke one by one lizwe likhululekile libingelelwe.
Yebo yebo basakazi bakaStudio 7 ngiyalibingelela lonke uTumba Mero Chris Kande ngibingelela lomhlaba wonke olaleleyo imumpopo special. Ngithi umhlaba wonke ulalele lapha ngezwe leZimbabwe. Izwe leZimbabwe leliyana libulawa izimpi zabantu ababili kuphela abantu be-MDC nezanu umnangagwa lomzukulu wakuChamisa yabantu abasibulalele lezwe leZimbabwe ezimpi zabo zona lezo abazenzayo. Okuthi siyabona uChamisa layo uyabhoda labangane bakhe badinga ama-sanctions ama-sanctions lana Chamisa labangane bakho phithi silazisa ukuthi iyagongota kulale izwe leZimbabwe lenza ilizwe liduveke. Lo malumakho layo umnangagwa labantu bakhe labo batshontsha bamotsha bayenza yonke into. Ngakho ke uChamisa ungadinga ukuthi isapoti izuze ngokudubeka langokuhlupheka kwabantu ma kufika i-election abonisike kule indlela langokuhlupheka langokucross amaborder ozowuvotelwa izidumbu yini abantu beduveka kangaka sozowuvotelwa izipoko yini abantu beduveka kangaka. Ngakho iba losihelo ube lozwelo nabantu ngoba abantu sebeduveke kakhulu ngama-sanctions enu kwaze kwaba ngcono kusemuva ngale ukuthi alibana kwahlala kwizanu lezapho ngoba izapha zange sabona unkomo esakudinga amasanshini ukuthi izwe lithwale kanzima abantu behlupheke. Unkomo welisele ukuthi abantu bephile kuhle, ilizwe lithuthuke lanxa webulawela abantu bakhe ngumalume wakhe uMgabe. Ngakho-ke bese sithi kwakhona kumdala uMagalela mapha, abantu kuground lanxa likhuluma bayazazela okuyikho loku kungayisikho ukuthi ikuphi, ukuthi uma likhankaza likhankaze ngokuphi, elithi wethengwa izanu usebenza nezanu. So labo lifana nabantu indwangu ezihlekane eziphongo zisentabeni ukuthi ule siphongo la ungazibona ukuthi ule siphongo, ngoba lani ushamisa la usebenza nezanu i-G40 kamgabi phakathi kwakhe. Lokho siyakwazi kasiphomphoti lokho, njalo bonke umnankakho ushamisa bonke ngabantwana bakamgabe, ushamisa umzukulu kamgabe, umnankakho uphekwe ngumgabe. Ngakho-ke lingasitholi lihlekane ukuthi lo ngwani lo ngwani, ngoba lonke lingabantwana bakamgabe. Siza kubona ngoba kusasele ukuthi ngolunye usuku libavukele umnankakho loshamisa bonke libafoqe emaphathini onalayo ibakhuphayo, lidinga amaphathi amasha abanizobavotela belikhokhelele kahle elizweni leZimbabwe. Ngumpopo.
Ngiyalibingelela basakazi beStudio 7. Ngiyajabula kakhulu hlelweni elisinikeza nona. Eyi, into yendaba eyenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu. Angazi umama Khupha uthi akaboni ngani ukuthi asetshenziswa laphana. Usetshenziswa ngendlela enye ecashile angeke ayinanzelele, kodwa umuntu onamehlo uyayibona le ndlela le, ngoba basebenzisela ukuthi khona elakhe ibandla. Ungavela kugilike leli bandla likaChamisa, kulula ukususa yena laphana. Noma bekhona abamnikeza imali, imali zenziyana yizo ezizomphendukela uMakhupha. Bazomkhipha nje ngokushesha, sozabonela ukuthi umdlalo ngeke awubone lomama lo. Bese kulula nje ukuthi sibhidle zemasinyane lezi ZANU-PF esihluphayo lesi embusweni le. Kodwa yena wakhetha ukuqambuka, siqalisa okunye lokunye lokhu. Umdlalo nje bese siwuqeda nje, bese kusiba right eZimbabwe nje. Angazi ukuthi ungabe bengakona. Asisekele nini uChamisa bakithi.
Ichona njani kuStudio 7? Ngiyathanda ukubona ngilingilele lonke. Ngibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo. Lezi nsuku umuntu lami angila radio kangilaleki, angikwanisi ukubana ngilalele iStudio 7 indaba yalapha engikhona. Angila radio kodwa ukunye ngiyakuthola, ngiyahlangana lakho. So ngicela ukubana ngingaziphambanisi ngoba ngingalibisela emuva kokunye, ngoba ezinye iy'nhlelo ziyangikhutha. Kulo hlelo kule ndaba kaKhupha noMonzora kuthiwa sebexotsha ama-MP esawavotelayo thina. Siwavotela engaphansi kukababa uChamisa. Siwavotela sikhangele, sivula amehlo sibona ukuthi lapha sivotela ubaba uChamisa lama-MP akhe. Nxa kona sebefuna ukusenza abantwana abancane ukuthi basitshele ukuthi singababo, into leyo ibuhlungu kakhulu. KhuPha kakasiyekele thina, kasisuke ebantwini, udinga ufunane ebantwini. Kakasiyekele thina, ngithi KhuPha kakasiyekele noMonzora wakhe, abasuke ebantwini. Bafuna ukuthi sithini nxa beyaqotsha abantu esabavotelayo thina? Yes, asobe MDCT ngabe Alliance, thina sabakhetha sisithi ngabe Alliance. Sikhangele ukubana lapha ngifaka kuChamisa, ngifaka ku-Happy Mojitsiwa owe-Alliance. UKhupha wayekhona but asangasimkhangelela, namhla simkhangele. So kasuke papa, kasuke phambi kwethu, kathi kubana siphambanisekile. Into zomile, kathi zomile, ufuna ukuthi sithini uKhupha?
Ndivuka njani kuStudio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma ngiphendula kulenye indoda engiyizwa ethi uChamisa uthatha abantu emzarabane ezobafaka besiba ngama-MP kuphi kuphi, balabala izinto eziningi. Uma engayazi into akhuluma ngayo akathule, ngoba into ayikhulumayo ayikho lento. Uma kuzoyenziwa i-election, kwenziwa ama-primary election, abantu bendawo bazikhethele umuntu abamfunayo ukuthi abamele lapho abafuna khona. Kula Chamisa wakhetha umuntu akayekele uma engalanto ayaziyo, njalo uma engasongxenye yalabo bantu, ngoba abantu bazikhethela abantu abahlala kuleyo ndawo. Njalo awukho umthetho ukuthi lafi kobulawayo. Kunabanye abantu abazalelwe kobulawayo, bakhulela kobulawayo, akukhethelekile ukuthi lo muntu lishona leNdebele, babuya nge-tribalism. Uma sebengenile ku-election aba-accepte ukuthi bahlulekile ku-election, ikakhulu laba abantu bemthwakazi. Bangena ku-election kwadliwa abantu babayala, but babuya ngendlela yokulwisa ukuthi yeyi lo muntu kuthiwa ye usuke endaweni enje. Kufana le ndaba kaKambarama. Umuntu lwana waqala ama-primary election ku-MDC Alliance, wawina, wangena ku-election wayiwina, wangena ukuba ngu-deputy mayor wawina. So abantu abakuvumi ukuthi umuntu uyabekhethiwe ngendlela yakhona, kula muntu okuthiwa uyafakwa. Lo muntu ukhuluma into engekhoyo nje, and le nto ayikhulumayo akayazi.
Ngilesicelo lapha phakathi kwawo nalamandla amabandla amabili awe-MDC wonke omabili, ukuthi MDC Alliance le MDC kaKhupha le besicela abahlonipha abantu basitshele into leqiniso ngoba nxa iMDC yakachamisa ikhuluma something isithi abakakhuphe bayenze kanje abakakhuphe nxa sebeziphendulela labo uyazi uyasala usumangele bathi labana yibabalamanga akaMDC abakachamisa labo nxa sebeziphendusela labo bathi labana yibabalamanga so thina sisakwazi ukuthi ukuyikho yikuphi silandele bantu so lokhu yikudlala ngabantu into abayenza labantu sitshela nje sicela nje babasihloniphe bathi nxa bekhuluma izinto bonke njengobabili bakhulume nje into eziteqiniso ngoba sisakwazi thina ukuyikho ukuthi yikuphi ngoba okukhulunywa bakakhuphe ngamanga kwabakachamisa abakhuluma okukhulunywa bakachamisa ngamanga kwabakakhuphe so sisavuma bani thina sicela bangadlali ngathi please
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ke balaleli, imilayezo wenu ibe mfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli omutsha wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera ogcotshwe izolo ukhangelelwe izizalwane zalelo lizwe ukuthi aqalise ukufeza izithembiso zakhe azenza ngesikhathi ekhankasa. Indlela ethenjiweyo ukwehlisa igcikwane le-coronavirus ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo bengayindawo. Kodwa eMelika kuludubo lokuthi kulabanye abangela okokuhlala. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kweMelika. Inani labantu abalegcikwane le-coronavirus kweMelika selikhwele ngesilinganiso esingakaze sibonakale selokhu leli gcikwane laqhamuka ekuqaleni komnyaka. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 125,000 abalegcikwane leli. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye izigaba zelizwe ezazivaliwe sezivulwa njalo. Sixoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ngokumbuza isimo edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya umumo ngapha nxa sikhangele nge-coronavirus. Hayi kukhanya nje bekustebho sibele ngona la amaveki lokhe kwavulwayo. Kukhanya bekungekho bekungesabeki kakhulu. Lanxa nje kuvele kusesabeka ukuthi ngoba lokhe yaqalayo ukuthi sokwafa abantu abangafika inkulungwane ezimbili. Mhlawumbe lengxenye. Kodwa ke ugovernor uyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele indlela abayenza ngayo izinto. So kuyasatshelwa sibili ukuthi kungaqhama lokho kuyinto kodwa okwakathesi hayi inombolo zangkhona zikhanya nje kazikhwelanga kakhulu kazikhwelanga okumangalisayo. So yeah,
yona imizamo yokuvula idolobho lenu khona ngapho ihamba njani? Sesivuliwe yini ezinye indawo?
Ya ngapha izindawo eziningi sezivuliwe. Sezivuliwe sibili indawo lama ama parks konke ama swimming pool into eziningi sezivuliwe. Lesikolo ziyavulwa nje masinyazana lanxa kule mizamo efakiweyo ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ethile enganqabela ukuthi kungaqhami lolu leligcikwane. Lamasonto namhla avuliwe amasonto amaningi, imasonto wonke avuliwe ingathi avulwe kuleyana iviki edlulileyo. So ama namuhla ethu engena kiyo ivulile kodwa endaweni zokuzithokozisa eziningi enjengo akukavulwa sibili hayi kulama nyathelo afanele athathwe nxa abantu bevula okunjengabo social distancing ukuthi nje ube khathana lomuntu lokuthi uzivikele konke nje okuningi okufanele okudingakala ngokutsho kwalaba ezempila kahle. So yeah, kunjalo.
Kuyahambeka yini endaweni ezifana lalezi ezokunathela utshwala kumbe ukuzilibazisa?
Yeah, hayi endaweni zokunathela lokuzithokozisa kukhanya angikwazi sibisibile kodwa angiboni ukuthi kuvuliwe angiboni ukuthi kuvuliwe lapho kuvule khona kungabe kungama-restaurant angazi amabhar sibili ngoba kulokhe kusasatshela ukuthi kungaqhama njengamanye ama-states aphangise ukuvula njengabo-Florida o-Texas labo-Atlanta Georgia abathi bevula kwahle kwa amanamba ahle akhuphuke kakhulu so lapha sidla nje sidlele evalweni siyaloma siphozisa kulezi ezinto kodwa hhayi angikwazi sibisibile ukuthi kumi njani kodwa engikubonayo lapha hhayi abantu abakaphumi sibili phandle silokwesaba silokunqineka kakhulu ukuthi into leyo ingaze yangena ezimolini.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Mathe sondela ntokazi ungisabe intombi enhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikukumba khumbe kancane ungisabe ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangifuna ngizwe ngathi lengxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwengiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kuyakho inhliziyo nawuthole uthando oluqotho ngiqome ngizinqanje ziqonde ngakini
Mnandi ingoma ethiwa Ngiqome ntombazana isigqubela uhlelo lothulwa lamhlanje
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo kambe oyengusikomitsi wamapolisa mnumzana Augustine Jihuri engaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengula oyengukosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho lo yedwa otholakale elalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.